isigameko sokuthunjwa kwabantu basemelika abane kube into ehlasimulisa umzimba kakhulu nxa sikhangela isenzo sakhona ngendlela okwenzeke ngakhona ikakhulukazi sizwela usizi kakhulu abomdeni lalabo abanye abagcine betshonile kulesi senzo basesemtholampilo. Kuyinto enzima kakhulu ngoba siyazi ukuthi kakhulukazi indawo leyi edorobho leli eseduze lebhoda yemelika le-Mexico kodwa phakathi elizwe lase-Mexico ekuthiwa yi-Matamoros indawo evame kakhulu ukuba lezigemegeme eziningi kakhulu ezokubulawa lokuthunjwa kwabantu ikakhulukazi kuhlanganyela izinto eziyabe zingathi zilama-drug dealers khonapho phakathi ngoba sazi ukuthi kakhulu ilizwe lase-Mexico lilizwe eligcwele abantu eligcwele ama-gangsters kakhulu abashushumbisa izinto zezidakamizwa kakhulu okwenza ukuthi kube yindawo eba lodlame olusezingeni eliphezulu kakhulu.
Ngokubona kwakho singafika yini isikhathi esokuthi abadabuka kwelemelika nxa besiya kwamanye amazwe bebe lodubo olufanayo?
Engivame ukuthi ngikutsho babogandi ukuthi kuqakatheke kakhulu ukuthi ama-foreign policies asetshenziswa yimelika esebenzisana lamanye amazwe ukuthi nxa besenza izinto zabo fanele bacabangele ama-citizens abo ngoba izinto abazenzayo noma ngithi ama-decisions abawathathayo against abanye amazwe kuyaba lomthelela omkhulu kakhulu ukuthi nxa abanye abantu bengahamba bayevakatshela kwamanye amazwe basuke babe ngama-victims kungenxa yezinye izinto ezenziwa nguhulumende noma ngithi kungenxa yama-decisions athathwa nguhulumende kodwa asegcine sesenza ukuthi abantu abaningi babe sengozini ikakhulu nxa sikhangela izinto ezenzakalayo emazweni afana labo-Iraq labo-Afghanistan ngamazwe yiwo kakhulu esithi nxa sikhangela sibona ukuthi abantu basemelika nxa bengahamba baye kulawo mazwe lapho bangathola khona ubungozi kodwa-ke elizweni lase-Mexico besazi ukuthi khona kukhona ukungaboni ngasolinye kodwa kakhulu into ekhona elizweni lase-Mexico yikuthi abantu basemelika fanele bazifundise ukuthi bengavami kakhulu ukuthi bahambe baye kulelani ilizwe njengoba sazi ukuthi kungenzeka uthole ukuthi kwesinye isikhathi sebengakubona njengomunye umuntu oyi-rival yabo bengama-drug dealers noma bengama-warlords begcine ekugcineni kugcine usukubulawa kukathi bakufanise lomunye umuntu bebesebesiyakunanzelela sokudlula isikhathi ukuthi abasebenza iphutha babulela umuntu ongayisuwe kodwa-ke yikho kakhulu okwenzakalayo kakhulu phakathi kwelizwe lemelika sisiya elizweni lase-Mexico kakhulu akuvamanga ukuthi kube kuyisenzo sokuthi ngenxa yokuthi imelika isebenzisa kumthetho kodwa kuvame ukuthi kube luhlupho lwama-drug dealers kakhulu.